iziphatha amandla zeyikhokheli zithilokhu kuzabam kwakuqala elizweni ukubalwa izimota banelise ukuhlanganisa imota lesikhwama semali afake inhlawulo ye-ecocash toll wallet esasengekhaya abe sephonga ufika atsho inombolo zakhe zikamakhala ekhukhwini lapho efika kuma-toll gate kwehlise isikhathi asichithayo ekiwo isiphathamandla se-ecocash umnumzana Gordon Pemba uchasisa ngalo manyano wenkampani yakhe leyezinara
umuntu kumele customer kufanele aprefund i-akhawunti yakhe eyezinara ku-ecocash menu ngadala u-star 151 ambe ku-make payment ambe ku-common payments kumele ku-regular payments uyabona lapho kubhale khona zinara opay zinara angangena khona phela uyabona lapho kubhale khona pay token ethatha imali from i-ecocash wallet yakhe ayifake ku-wallet yakhe ezinara yama-token so nxa esegula nje kuma-token kule mali ku-akhawunti yakhe yama-token lapho ngokukhuluma nje inambayo and then aba ama-token bathe bamsijakisele imali yakhe ku-zinara wallet yakhe kuthatha less than 10 seconds umuntu azivulele njengazange akhathale ngokuthi ngimali kumbe ningokuswayipha kube nokwenza
ulandisa phezu kokubafuqileyo njengenkampani ukusungula lindlela yokuhlawula kuma-toll gates
izikhalazo zabanikazi be-ecocash lina ama-custom abese bekhathele besithi khona hhayi njengoba imali engatholakali thina abanye atela ama-bank card abaningi bangikhona babhenka ku-ecocash so bebekhathele sibile besithi nosicelani sidingele i-solution engasenza ukuthi khona sibhadale ama-toll gates sisebenzise i-ecocash yini zinyangikhona yena le esinje sabambana lezinayo
isikhulumeli sezinara umnumzana Augustine Moyo uthi isimo somnotho lapho imali ingatholakali lula emabhanga ngokunye okuzale lumanyano
uzananzelela ukuthi abantu abaningi abachayelayo balama-cellphone iningi labo balamalayini ayizamabili abe-econet amalayini balawo and abaningi bakhona ba-registered ku-ecocash akusela sona-ke isidingo sokuthi behambe bethwele imali leyi elutshwana ababeyithole lapho abayithole khona sebezayisenza kwezinye izinto
lindlela isebenza ngenhlelo zabenkampani ye-Southern Region Trading Company SRTC unkosikazi Nomantoke ngesinye seziphathamandla kunkampani ye-SRTC
i-focus yethu kakhulu ngokuthi sikwanise ukusolva or ukulungisa amaphutha akhona emhlabeni wesezimbabwe so sisebenza kakhulu le-government sisebenzisana lezinara sisebenzisana le-CVR sisebenzisana even le-ZRP siyabumba ama-solutions amatha what we do is we create ama-systems from scratch so akulo ukuthi siyahamba siyethenga something sililethele sithi lokhu kusebenzela izinara siyakusebenzela i-ZRP ukuphumelela kwe-client yethu ukuphumelela kwethu
kunje lindlela isetshenziswa kuma-toll gates alithumi lasikhombisa elizweni phakathi kwangamathumi amabili lasithupha ilizwe lonke amanye awo ngatholakala endaweni ezigoqela e-22 miles TV Bema esigodini esbank Wange Inkomo Lions Den Lutumba Mashaba lamanye nimele 7 ukuyarare nimele zama